Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanuPF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala.
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma labantu beZimbabwe.
Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa kuncintisa kwamalunga alo aqotshwa edale lephalamende ele-senate lakumakhansili.
Udaba lokuthi la abes-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele-constitution labo bene-interest kulolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa i-child trafficking ngesilungu.
Ama-journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. I-social media lapha ku-Twitter lapha awu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. Uchabangu uke wathi uzakhulumisana lebandla leZANU-PF ukuthi kukhululwe uSikhala oselomnyaka lengxenye evalelwe estokisini engaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Sixoxelo nobhala webandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hathi angaboni la ngakuzwa kona kodwa sasika emukeli ekunguswa ukuthi sikhulume ngakho lokho sakuzwa lathi kuzwe emaphepheni kuphela.
Kodwa nxa kuyikuthi uzabuya kini lizakhulumisana la yini ngodaba lolo?
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivule iminyango ivulele wonke iminyango yokuthi babuye bazokhuluma labantu beZimbabwe. Yikho kwaba le nto okuthiwa yipolicy eyokuthi khona wonke umuntu olombono yakhe etshiyene lethu ulelungelo ukuthi asangane lathi asikhulume lathi sikhulume ngembono yethu ibone ukuthi oyiwumbono enxenye ongasinceda yiwuphi. Akunamuntu owalela ukuthi akhulume lomZimbabwe lomuntu wakibo weZimbabwe. So sesadlula sesikhathini sesamachiwa kupolitiki sesibadala kupolitiki futhi asingabiloko sikhuluma ngezinto zamandlwazi ezakudala khathesi hhayi ma befisa ukuthi sihlanganeni sizakhuluma nokufisa kwabo ukuthi sibone le njongo yakhona ukuthi yiphi sitsho ukuthi ye injongo le i-right kumbe kayi-rightana labo batsho ukuthi bakwenza ngakuphi.
Ye manje nxa sikhangele kodwa lona udaba lolu libona ungani ludaba olukhulumekayo yini ukuthi lihlale phansi likhulume ngokuthi asuswe ejele umnumzana Sikhala?
Angikwazi ukuthi i-agenda yabeyabilani phakathi kwabo iyafuna kukhulunywe nani kodwa ma lokho abazakuletha thina asoze sibalisho ukuthi bengakulethi bebalethi lokho sizakuzwa ngabo ukuthi bafuna kukhulunywe ngani. Nxa sibona into kuyakhulumeka sizakhuluma ngakho, nxa sibona into kuyakhulumeka sizakhulumisana sithi nje hayi lokhu akusemandleni yethu asikhulumeni ngalokho okusemandleni ethu kodwa umuntu kakasimvaleli ukuthi akhulume lathi lathi kanlabo angithembe ukuthi bangasalisho ukuthi sikhulume labo nxa kukhona okumele sikhulume ngakho.
Yena-ke umnumzana Chamisa, kukhona yini okuke kwenzakala kumbelikela kuzo ukuthi ufuna ukuthi likhulumisane laye?
sihlala sesizwe into eziningi-ningi but into zamafungafunga asijahanga ukuthi sizilandele kangako. Na yena ele ulumo ofuna ukuba layo lathi uzakwenza uyilokuzela indlela yakhona eqondileyo okuthi ama-procedures okuthi sikhulumisane bakhulume nalowo ofuna ukukhuluma layo ngokuthi iZimbabwe yena salisezimbabwe ukuthi akhulume ngodaba ofisa ukuthi abantu beZimbabwe bakhulume nabo.
Hello ke ngumnumzana Obedi Mpofu unobhala webandla lezano PF ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla lesisi selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo awaqotshwa edalela ePhalamende leSenate lakumakhansili. Leli bandla licele ukwengezelelwa kwamagama abalisa lele bandla lesisi izolo emthethwandaba. Sixoxe lesikhulumeli sikaMnumzana Chabangu uMnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ithinje ngikuchazele engikutshelwe engabameli bakababhala jikelelo sabampilo kwesikhatshana. Ngolwesihlanu lololudlulile ebathe mini yantambama nje bathola amaphepha esuke enkantweni enkulu eHarare aphuthumayo ukuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi labo balujoyine lolu daba. Waye ngithi abanye abantu ngoba ngesikhathi unobhala efaka lawa amaphepha wawafaka wathi CCC applicant number 1 and then unobhala usabambile applicant number 2 and then wasefaka ke laba abarikholwayo cabanga abangu 20 wafaka lama councillors. Wase so laba basebe kuya ke ukuthi balabafuna ukuba ama respondent number 25 under CCC. So over the weekend abameli bathi basebe faka amaphepha ama opposing papers. So bathe sebe faka amaphepha lana ama opposing papers. Udaba lolu lwase lufakwa ukuthi luzoziwa ngo 10 ngomvulo ekuseni. Udaba lokuthi la abes 25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele constitution labo bele interest kulolu daba. So sebengenile ke sebengu 25 ke manje ama respondent. In other words kule CCC applicant kube lo nobhala jikelelo sabambilo applicant number 2 bese kusiba lama members of parliament nama councillors angu 24 bese kusiba lo CCC engu number 25 respondent. So lolu daba ke soluzolalelwa ke inkantolo ngolwesithathu.
Manje ngasikhangele ukwenzakeleyo kuyakhomba yini ukuthi udaba lolu luzahamba njani?
Ngiyabonga umbuzo wakho Msakade. Into zenkantolo ngeke uzazi. Anto uyazi ukuthi inkantolo ine 50% chance. 50-50 into yenkantolo. Bese ngeke ngatsho phambili ukuthi inkantolo yethu ngendlela emiswe ngakhona kahle kahle ayidingi iqiniso yona. Ngendlela emiswe ngakho kuthiwa adversarial. So umuntu ophumelela umuntu obeke udaba lwakhe kahle babelieve ngeke nje umuntu ozofaka istory sakhe sibelieve. So okuchaza ukuthi olomeli oqinileyo on the day nguye ogcina ewin. Mina ngangithe abakhulumisana bangithethisa ke laba ba support olunye uhlangothi ngathethiswa ngazo zonke lezi mhlambo ngazicabanga. Ngangithe abakhulumisana ngangisazi waye ngithi abantu abakhulumisana ngathi le sinto sithi okumoshe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo ngoba lokho enkantolo akho umuntu oyowina bazokhathala bangabi lemali iqembu nje liphele kungasali kusale kungela lutho. Kodwa bengizwile amahengihenge ethi bayakhulumisana thinkilike la kubona last week ezindabeni ethi bayakhulumisana kodwa nangu bento emasa bayakhulumisana kodwa basaxwebhana futhi ngaphe ezinkantolo. So ukuthi kuyawina bani sokutheni angazi kodwa engikwaziyo ukuthi uma usuyikhangela ekugcineni akula muntu ozowina. Ikuhlephuna nje kuhlephuna emsabizibucu nje sezilaphana. Ayikho into ezilokhu ukuhlala phansi abantu bakhulumisana bazama uku-accommodatana because uzokhumbula indaba le iqale ngani. Indaba le iqale kuthina abanye bafike ukuthi sokulabanye abasevwayo kulabo ezigabeni zakubo yikho lapho eqale khona. Manje indaba zombangazwe phela ziya ngoku-accommodatana ama-interest ngoba abantu banama-interest. Manje wena ungayenza ukuthi wena ngoba usuwinile suvalela abanye phandle sugijimisa ama-interest akho bazothola indlela zokunjani zokukulwisa. So abahlale phansi bakhulumisane ba-accommodatana.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singizwe Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende wele South Africa ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi abathunjiweyo okuthiwa i-child trafficking ngesilungu. Iningi labantwana laba ngabasuka eZimbabwe besiyabona abazali lezihlobo kwele South Africa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ibala elithi human trafficking lona lisinda kakhulu nxa sekuqathaniswa lalolu daba ngoba ngokunanzelela kwethu la uzwa information efika kithi yona khathi abantwana laba ngabantwana abasuke beliphathiswe emabhasini nakubo malayitsha beze ebazalini babo so human trafficking ulihaba kakhulu kulolu daba
khona kahle kahle okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi sika December lapha liqiniso yini ukuthi vele baningi abantwana abathunyezwa eSouth Africa bengela umuntu omdala?
Hayi, khona kuliqiniso iningi lezisebenzi eSouth Africa uyathola ukuthi nama holiday lawa aziwatholanga aziwaphiwanga ngakho ke uyakufica ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mpela ukuthi umuntu aprefer ukuza ukuthi kuze abantu bakhe ngapha kweSouth Africa uze nabo naye abe achithe nabo isikhathi sisimus akukho kulo
manje ngokubona kwakho okungakwenzakala lapha ikuthi iziphathamandla zakwele South Africa azikwazi sisi yini ukwenzakalayo.
Yekhona ke kuya nakhona bengabe bekunanzelela obekubona futhi ukuthi kuyikuvakatsha uhlupho luba sekutheni nxa into yenziwe ngendlela engasiyo umthetho iyahlupha futhi ngeke sibachothoze kakhulu sibasole ngalesi senzo sokuthi sokuthi umthetho awulandelwe ngoba ikhona imigomo ukuthi ma ingane ilale less than 9 kumele kube lencwadi kumele kube le destination address kumele kusayinwe ama affidavit kwenzelwe ukugwema ihuman traffic so yebo phela kuconvenient kithi ukuthi simthumele umntwana kungazange kulandelwe kahle imigomo yonke ezenza ukuthi mayedluliswa laphana kungabi kwethuka kwama officers ukuthi kanti sekwenze njani bangabuza imibuzo umuntu nomuntu usomela landele imigomo yokuthumela ingane iyathunyelwa vele ingane umthetho uyavuma ukuthi ingane ingathunyelwa yodwa ngoba iyabe ingekho yodwa phela ngoba umtshayeli uthola ukuthi umuntu othembakeleyo esimaziyo kodwa mayizochapha umngcele sekumele iveze ukuthi izincwadi ezizonezo ezifunekayo zikhona ukwenzela lalaba abasebenzisa ithuba lonelo ukuthi izikhathi zika December besenza ihuman trafficking bavimbeke so umphakathi kaungakusoli lokho ukuthi kuvinjwa abantu ngenxa yokuthi ufuna iconvenience kwesinye isikhathi iconvenience leyo izoba iinconvenience ngelinilanga komunye esecashelwe ngumntwana sike sa attenda udaba lomunye ubaba lapha owase Hillbrow oluyamadodakazi akhe amabili ayecashile lapha senyamalele ihuman trafficking into ekhona ephilayo baya harvest ama body parts bahambisa abantu to sexual slavery iyenzeka ihuman trafficking ngakho ke ma abomthetho befica umuntu incwadi zakhe zingaqondanga ngemfanelo kumele sikwamukele futhi ukuthi hayi bazoyivimba leyo nto bathi into le osuyenza ngokomthetho siyibiza human trafficking nakhona nje kungabe sekungathi lihaba ama journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakho nalibalikhulu imbi social media lapha ku Twitter lapha awu sithola nje hayi sekuthuka abantu beZimbabwe bekhulunywa kabi kakhulu yebo phela khona mase singalandela imigomo yokurana ama border officials abe correct kodwa ke akulanto isimanga kakhulu yenza.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa. Abazali lezakhamizi zePlumtree zicela uncedo lokwelaphisa umntwana oleminyaka yokuzalwa eyisitshiyangalombili uFuture Chuma ohlatshwe isigodo ilihlo lakhe lawonakala. UFuture kwamanje usesibhedlela eHarare. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesihlobo sikaFuture unkosazana Maina Nyathi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Igama lami nguMaina Nyathi engiyokhulumayo kwamanje. Ngisendaweni yaseplanti empandeni esilima kuyithi esiyehlelwe yingozi yokulimala komntwana ilihlo kwakungolwesine mhlaka 30. Siphuma esikolweni kwigraduation singabahambi ibanga elide bezibuyela emakhaya abantwana nje babehamba bedlala. Kwavela ingozi naleyo umntwana ngihamba begidimisana wasekhubeka esiwa kwatholakala-ke ingozi naleyo godo ukuthi lingele elihlweni. Kwaba yisiphenduka kwethu sibuyela futhi emuva esikolweni sesibatshela ukuthi umntwana selimele. Yasiza imoto elapho esikolweni sase sagidimela esibhedlela saseplumtree. Safika eplumtree sathola usizo ukuthi sidlulele e-UBH. Sadlulela khonalapho e-UBH ngokuphangisa. Umntwana wafika wathola njalo usizo. Kwavuka kuthiwa e-Richard Morris kwaba ngokufanayo futhi. Wasebesisa ukuthi hhayi sekufunakala udokotela ongasiza owengqondo wathi akadlulele empilo. Kunge-Friday wafika empilo kungabo-1. Wafika wangena sibili bathatha amaphepha akhe kwaba yindaba eyisheshayo. Sithi kumbe uzathola usizo ngokuphangisa. Hhayi, wayeshula. Wabuyela njalo ngomgqibelo umntwana lokhe lapha esibhedlela. Ilokhu sixhumana nabanye abasegoli labakhonapha ekhaya. Kwaze kwaya kwasiza ukuthi umntwana uza-opereta ngesunday. Wayeshula njalo aze kwafika ibanga lomntwana ukuthi aze efikelela eHarare.
Isimo sakhe khona kathesi eHarare sinjani?
Kathesi yikuthi lapho okhona manje eHarare ulobhuti uPhilani Ndlovu enciphisana leTariki Chuma inyakalani. Kodwa abantu kulesi updata nje ukuthi ilokhu enjalo nje uyakhuluma mpitshana. Kodwa ayingazi kwamanje ukuthi ingabe sekuthiphi isini.
Manje akufunakali imali kolapho ukuthi akhangele lelihlo leli.
Imali iyadingakala ukuthi umntwana ancedise ngoba umntwana usezandleni kagogo lokhulu. So kudingakala usizo olukhulu phezu komntwana.
Kufunakala imali enganani?
Hayi, imali iyadingakala sibili ukuthi umntwana ancedise. Ngingakwazi okwakathethi njengoba ngisemthinini kwaba kubodokotela ukuthi kungabe kudingakala imali kodwa imali iyadingakala.
Singathi kumele kuthintwe bani nxa ukuthi kulo muntu ofisa ukuthi afake akufaka khonapho?
O kwamanje umuntu ongabe esekhaya kumbe engaphandle kwelizwe.
Ye, ingxenye nje.
Ongabe esincedisa kakhulu umama uCharity Mrs. Chuma oyemangabe. Niyo ongabe esincedisa kakhulu impela ukuze kutholakale isizo. Niyo umuntu ongaxhumana naye.
Ye, akusinika inombolo yakhe nxa uyazi ngekhanda.
Ezami inombolo ngu-0773093836.
Lo ke ngunkosazana Maina Nyathi obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esePlumtree esabelweni seMatabeleland South. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezaqala ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuzisebenza labathengisa inkukhu lamaqanda ezindlini zabo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli weleMozambique umnumzana Philippe Nyusi useZimbabwe. Izolo uNyusi uvakatshele usowabo umongameli Emmerson Mnangagwa esigodlweni seState House. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani. Bengicela ukufaka umbono kusizwe sikamzilikazi njengoba libona iparty ebusayo isehluleka. Lekashamisa kuyaliwa. Republic Party wadabukana phakathi okungcono sifake inkosi eseqinisweni kungabi lepolitiki phakathi sizimele sodwa singamandebele. Yiyo engehlukanisa lula ilizwe ngoba ilamandla kulo president uMnangagwa engeke wamisa nalenkosi kuyabe kungamanga okwenza baphume kuzabu babengafuni ukubuswa lindebele lathi asiphumeni kibo sizimele sodwa umuntu ubuswa ngowakibo sebehlulekile
uhlumisakaluzeni umhleli njani kuzindana zonke lapha lingabe likhona langa abantu benkosi bakithi lapha kulesimanga abantu bezanu bakhala sebekhalela amadoni bakhalela amadoni ukuthi alo bayabanceda balibala ukuthi upresident wabo lo Mnangagwa abamvotelayo nguye owathi amadona akafuni namhlanje sebekhala bazaphaphama ngoba uyabafundisa kubana yena kalalutho indaba bengavotelanga any party kathi sebekhala bathi bafuna amadona indlala ibhahile inkomo ziyafa sebekhala ngokuthi bafuna amadona abanike istock feed amadona azabanika istock feed njani wathi president wabe banike sebekhala kathesi asazi ukuthi babemvotelelani Mnangagwa ekhesi indlala ibhahile akusela kudla izifuyo ziyafa akusela manzi sebekhala kodwa nxa kufika isikhathi samavoti babhizi bayacina ngezami abantu bekhezi bakithi yeyangisa khangelani ini khathi esindlala ephandle lapho uthi njani usizi lolo bakwethu ukhulumani lapha ngisekhesi lapha sekhesi lapha
mathintitha lo khuluma sizotshela ukuthi ilizwe leli basisalilwela salilelwa salilela akekho umuntu owalilelwanga leli lizwe namhlanje ubaba wami wala walilela leli lizwe lo mkhulu wami walilela leli lizwe kodwa namhlanje mina ngidle dustbin naye ubaba wami udle dustbin kodwa akasebenzi akanakho bathi imali yona ayithola ngabanjani le yama-overtarian ubaba wami ngaze ngayithola namhlanje uthuma lo gawu lwavuka bethi ilizwe leli salilwela salilela babebodwa bona balelwela leli lizwe akekho umuntu ongalilelwanga singizalwa nje ubaba wami walilela ulamanxeba nje akakhoni lokwenzayo ngathi walilela leli lizwe kodwa akatholanga lutho udle dustbin mathintitha lokhuluma
Studio 7 Studio 7 njani ngithemba ukhulumayo hey unokhuluma ngebudget le abakuncube le hey hayi inzima kakhulu ipassport sithi 4000 hayi inzima sinizilaba abantu abalandanga phela uzokhuphula thina abantu balanda uzosifunana kuzositshonisa wesi kuchithi abajabulisa le nto yokuthi abantu bezibhava bedliwa zingwenya balanda ukuzosebenza kithi abalandanga ukuzothuthukisa ilizwe abalandanga ukuzophakamisa impilo zabantu balanda ukuzosebenza ebantwini hayi kunzima izanu madoda hayi kunzima nomuntu oyivotelayo ukuthi ucabangani hayi kudinga nyaswela abantu behluphe kangaka elizweni
salubonani ngustudio 7 ikhuluma lo maluso bakithi hayi bakithi eZimbabwe sokubuhlungu mhlawumbe nxa kuyathiwa khona izindlu somele zibe lama-taxi intengo yezindlu ibe ikhwele ama-tollgate akhwele mhlawumbe siyaphila kanjani pho eZimbabwe hayi sihlobo zami kubuhlungu okuphila sikuphila sokubuhlungu abantu siyadubeka kula mali akula nto abayenzileyo ngoba eZimbabwe abantu bayasafa we are suffering eZimbabwe sisafa kakhulu kodwa bona benza ibhajethi engancedi engasoze yaqhubekela isilizwe lesiyaphambili iZimbabwe ifile kambe kuyoba nini sidubeka siyaphuma nini eGibhithe bantu hawu bakithi isihlobo zami bahawule eZimbabwe shame ngiyabonga bakithi
yazi okunye abantu bengasola izulu kuthiwa izulu kalinethi elizweni lakithi okunye uMnangagwa ubulala abantu ngesihluku kakhulu awu uMnangagwa ubulala abantu ngesihluku cabanga abantu laba abahlala bethunjiwe isuku zonke betholakala befile betholakala benqunyiwe suku zonke akaze liphumilanga kungathunjwa ngumuntu lapha akaze liphumilanga kungabulawa ngamuntu akaze kuphumilanga umuntu engajizelwa ngendlu okunye uMnangagwa nguye okukhonza ukuthi izulu linganethi endaweni yakithi ubulala abantu ngesihluku lo muntu lo kambe abantu abatholakala bekhathiwe bengama-pieces bezwa ngumnangagwa lo ayi lo muntu lowu no man ende lo nkulunkulu la ubhekile vele ukuthi lo muntu bheka nje ifesi yakhe ifesi kuphela akufiti ukuba nguprezidenti lo muntu lo ifesi yakhe ayimvumeli ukuthi ebe nguprezidenti ifesi kuphela Mnangagwa kati face yake kwa inga chinji kali fana lono abu chose face ya kwa
sanbonani sanbonani wafoe suno nge nje sanbulis nami ngisi mtla umpe magwe nzake nami ngalalo ngaba vele ay chinabanya slalo asazo utinki ngisugibe hini ngaba sese nakwishi mna soko zoka pelunya kandoke mfaka ma record kodwa ingawezo le msakazwe ngoba singazuri dlalo banjani. Okay, indaba ilana mina ngithi mina cela ukuthi abazali bethu bakithi besicabangi ngoba ekugcineni babasibulalisayo abazali laba beloko bethi bona iZANU-PF iZANU-PF manje bukani manje abantwana bayabulawa bashiswa kabuhlungu ngesihluku esibuhlungu kakhulu ngaphandle kwelizwe bebulawela nje kuphela bama foreign kodwa lina bazali nalezi nduna lezi nabo sebhuku bafika bebhizi besukumeza abantu bethi iZANU-PF isiza ngani iZANU-PF abantwana kuhle nama abantwana befa kanje liyajabula lina ngabomnanga kwabenu ma abantwana befa kanje manje i-drought inkomo ziyafa kwehluleka nje ukuthi umuntu eyakha amadamu ukuthi at least ezame ukuprotect abantu yini alinikazo manje liyalamba yibona abantwana kufanele belizamile futhi ababulawayo kodwa libhizi ngeZANU-PF lichazwa ukuthi abantwana bebephila buhlungu kangaka na ngayo iZANU-PF yenu bazali bethu sicela lisicabangele ngeminye la ngiyabonga ngiyabonga
isithu sevini ivuka nje abalaleli sithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ukusheshsha liphone liphakamisa amehlo abaningi abalengqondo sesibonile ukuthi uShabangu wenzani futhi nje sinyanyisa indaba yokuthi hlezi sikhuluma ngayo uShabangu sithi uShabangu wenze sona so isidini isidina ngoba yayilayo production mina engakusho nje ukuthi kulobaba futhi omunye la okhulumayo kuStudio 7 la ubesithi uShabangu wahlephuna imbuza wahlephuna imbuza waseyazisa abantu ukuthi le imbuza sebenza layo uShabangu manje vele ubaba lo ngenzani cela sizihloniphe yini liziphathe kahle impela ukungahloniphi konoko singabantwana waseZimbabwe ukuthi mina lithi yobani bantu bepheka imbuza uShabangu wafaka umuno ubu umuno ofaka uShabangu umbuza uShabangu uyamosha nje labuphukeli uyamosha linabadala lini igazi labantu lizondenzeni futhi alihloniphi alisihloniphi liziphathe kahle impela
ngiyangibingelele kuStudio 7 sabonani sabonana bengicela ngidlulisele lami lo mbiko ukuqala abantu bakithi kwantu bakithi benanzelele ukuthi siyadelelwa kakhulu ngochiwenga abakwanisa ukusivulala mathibeleni bephelapho ebuyena kule nhloni zokuzokhuluma isishona ebe ngumuntu ozenza yena ungumkhwenyana emathibeleni bephinde ebe ngumuntu ozenza yena olobuhlobo emathibeleni kathi izihlobo zakhe zanezikumfazi wakukhuluma la njani mayesehluleka into ekhuluma igama eliwani lesindebele elibonisa ukuthi uyakwazi ukuthi uhloniphe indawo yelabantu okwesibili ibese ngicela kustudio 7 ngizokusela isicelele amazwe namphandle ebelohlele emayisikona sihluphekile kodwa amapasipoti angesakwanisa amapasipoti angesakwanisa ngoba edura kangaka amapasipoti ngeke sakwanisa ukuthi siwathathe sesicela ukuthi ngamazwe angaphandle azizwela zizigabe ezinjalo salawo imali yakhona zilanga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengizo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo aqotshwa idale lephalamende ele-Senate lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabangu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande.